Abacatsangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omusha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Le yinto eyenzakale njalo emihlanganweni efanayo izolo eChinoyi laseMaswingo, lapho okulimale khona omunye umuntu kwathi abanye babaleka ezindlini zabo besithi bayethuselwa ngemva kokwethula imbiko yabo bechothoza lumthetho njalo besithi kawumelanga wethulwe. Emhlanganweni weHarare kuqale kwakhuluma abantu abahlanu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF. Bewuncoma kakhulu lumthetho kodwa iwuchithile umuthi inkonyane, lapho okukhulume khona umuntu wesithupha onguye oqale ukuyisola iPVO bill esithi iyancindezela njalo akumelanga yamukelwe ibe ngumthetho ogcweleyo. Kulapho ke abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqale khona ukuhlokoma lokuxokozela bethethisa labo abasola lumthetho besithi kumele baphume eZimbabwe nxa bengawufuni. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi ungapasiswa lumthetho lidale lephalamende njalo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso eziphikisana laye okuyinto elandulwa nguhulumende esithi ujonge inhlanganiso ezisebenza lezitha. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yamaThebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sihlala sitsho sithe eZimbabwe abantu kabakhululekanga njalo kakula kwenziwa kuhle komthetho lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu ikakhulu labo esithi thina ngama-frontline human rights defenders. Enxa ebekhona umuntu obecabanga ukuthi lokho kumbe kuyikundlela yokusola uhulumende ukumbhixa ngodaka yena engazange adlalele edamu, sokuvela-ke sobala ukuthi kuliqiniso lokho, ngoba lokho esikubonayo ukuvalwa kwemihlangano kuyindlela yokuzama ukuvala abantu ukuthi bengakhululeki ukubeka imibono yabo. Kukanti lolu luhlelo kade kumele abantu bakhululeke ukuzikhulumela. Njalo futhi kuveza kamgceke ukuthi leyi iPVO bill ayilani lalokho abathi bona bazama ukukwenza ukuvikela esithi imali laundering ukugwelegwele kwezezimali. Kodwa sokucacake kamgceke ukuthi balenjongo yokuvala zonke inhlanganiso laba bantu abakhuluma bemela amalungelo, yikho bevala imlomo ngokumisa kumbe ukustopa imihlangano eyenzakalayo kuzona lezi ndawo esibona kusenzakala khona.
Njengoba abantu abaningi bekhanya bewusola lumthetho, ubona uhulumende siyaphambili yini eqhubeka ewusayina usiba ngumthetho ogcwele?
Ukuqhubeka komthetho ngabe sililizwe elikwanileyo elilabantu abakwanileyo abenza izinqumo bebengasoze baqhubeke ngalumthetho. Kodwa uzananzelela ukuthi eZimbabwe i-common sense kayisebenzi, ukwenziwa kuhle komthetho kakusebenzi, ilizwi lomuntu kazana kalisebenzi, kusebenza esithi ngesikhiwa i-political interest, yikho okusebenzayo. Ayisomthetho wokuqala lo wokuphikwa ngabantu. Eminyakeni emithathu edlule khona omunye okwaphikwa bahamba bawusayina. Wonalo futhi umthetho kumnyaka ophelileyo kowabuya waphikwa bawudlulisela phambili ephalamende lesinethi kodwa kwasekusithi umongameli wala ukusayina wawubisele emuva. So into esingayaziyo ukuthi uza kwenza, ngoba mina ngokubona kwami umuntu olelizwi lokugcina lapha ngumongameli. Eparlamente singakhohle ukuthi ama MP aya recallwa futhi kule whipping system ama MP yebo engakhuluma athini, kodwa abala freedom, abala yokuthi bazikhulumele, bamele okumelwe ngabantu, kusebenza futhi political expediency. Umongameli nguye ke manje osokumelathi ukuthi nxa wayesithi ilizwi labantu liyilizwi likaNkulunkulu, wayeqinisile yini ngokungawusayini lumthetho ngadlula ePhalamende.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.